wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 23 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani zolukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ezanuPF angamakhulu amathathu abikwa exexebuke aya kubandla leMDCT.
Into leyo yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unyo vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngiyona amandla asele ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa.
Kambe ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okwenziwa libandla leMDCT kuzaphathisani. Abasekeli beqembu le-Highlanders kwele South Africa babumba inhlanganiso yokuphathisa leli qembu.
Injongo yayo ukuthi sihlanganise abantu abangama-business people nabo bonke nje ama-supporters e-Highlanders sifuna ukuthi sincediswa kanjani iqembu lethu elingathi selisiye ehlathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla leZANU-PF abegogwe abangamakhulu amathathu babikwa bexexebuke kuleli bandla baya kwele MDCT. Laba bantu abagoqela umnumzana Innocent Jodo owayedume ngodlakela babikwa beze emhlanganeni weMDCT owenzelwe edolobheni leKwekwe izolo. Kodwa isikhulumeli sebandla leMDCT kuhlangothi lwabatsha umnumzana Brian Dube utshele iStudio 7 ukuthi intsha yebandla lakhe ithwele nzima esigabeni seKwekwe lapho okudabuka khona umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Ngapha eMidland abantu babo cha bephonga uhlukuluzo behanjiswa emadala especially iKwekwe and Gweru. Into leyo yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unyo vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngiyona amandla asele ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa ngesibili sahamba ekhothi labantu abathathu. But they acquitted in court. This is all of the Rabani 4 and eventually I'm a prosecutor. I live in a court then the other day. I'm a police officer. I have a sitting in the other in the end. And in that case, they have a child,
bayabasukela yini abasakhulayo laba bebabophe kumbe kuyabe kukhona okwenzakeleyo?
Kuyabe kungela ukuthi umuntu yabenzeni into engekho emthethweni. Abakwenzayo ukuthi vele baphonga ukutshaya abantu la ngakutshela ngeKwekwe. IKwekwe kule by-election endizo. So bona abantu yi-minority khonapha eKwekwe. So abakwenzayo ukuthi baphonga ukuthi bana bakwazi ukuthi lo muntu ngo-MDCT. Seke ukuthi noma ukuthi sikuzwe uhlabela ukuthethisa uzibani sethi kuvalela.
Lo-ke ngumnumzana Brian Dube, isiphathamandla sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseKwekwe. Ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalela ePhalamende okwenziwe libandla leMDCT sekuchiya abasekeli baleli bandla betshiyene imbono. Abanye ngabathi ngabe leli bandla langena ngoba izigaba ezilokhetho zazingeze bandla leli kungakaxotshwa amalunga abumba ibandla le-renewal team. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF umnumzana Impehlabayo Malinga endawonye lo councilor wedolobho le Harare umnumzana Peter Moyo oyisiphathamandla sebandla le MDCT onguye osungula lingxoxo. Mnumzana Maling.
Yenzwile. Baba Moyo, lokho okusukhuluma kweinternal politics zeZANU-PF izinto vele la ongazisisiyo, ukhuluma ngento zobale ma newspaperini and akula ndawo noma yichurch noma esontweni noma la yini boyo kathesi izihlobo zakho obhuti bakho wazala labo bakhona abanye ongakhulumelanisani labo, yinto vele ukudala kwabantu kunjalo. And so lokhu nxa abanye abantu sebengasayenzi ngakuhle lama policies ezanu-PF vele into eba natural into yadalwa uNkulunkulu, siyabafaka eceleni siyenze okwethu kuya phambili. Lani kuMDCT esikubala ema newspaperini siyabe sikwazi iqiniso and asikungeni thina okwenu likwenzayo. Lathi siyabe sicela ukuthi lani lingazami ukuunderstanda kumbe ukuexplaina ebantwini ngoba likuzwisisi. IZANU-PF yiparty yadalwa uNkulunkulu, yiparty elama policies abambekayo. Lina lebe cabanga ukuthi umgabo kaphuma umgabo kaphuma ephume siyangapi, umdala yena eqeda ukuvotelwa ngabantu, umdala ekhokhela elizwe lethu njela simlandela sibaningi. Into enifuze beyazi ukuthi wena omthandayo asomuntu ukuthi wena omthandayo sikuthi ungathanda elizwe lonke, lathi simthandayo siyabe singa expect ukuthanda elizwe lonke ngoba bakhona abatshona bephikisa lo uNkulunkulu enjalo. Waphikiswa nguSathane, uSathane wazama ukuvusa eyakhe ifaction ezulwini, wehlula wahamba kathesi usegehena ulindele abantu abanjengani abasebenza lezi nkotshane lezi tabane lezi bathi nama-human rights umuntu esenza into engahambelani lo uNkulunkulu. So into le nje semdala azoke sibe siyilandele thina singabe ZANU-PF. IZANU-PF yiphathe ebusayo, ibusa up to 2018. Ngo-2018 njalo sizathola amanye ama-votes. Mhlaka 10 June iZANU-PF yayithatha ama-seats wonke lawa elasipha wona. And siyambonga ukhomisara wethu, vice commissar wethu ongobaba uTswangirai uyasikhampenela, ubetshela abantu bakhe ukuthi bonke befake ama-spoiled papers. So iZANU-PF siyathaba kakhulu ukuthi ubaba uTswangirai uyasincedisa, angaphinde senza njalo ngenxa sizamkhopta simfake ku-Central Committee yeZANU-PF.
Hayi, isikhathi so singasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo, usipha imbono yakho.
Ye, hayi, uyakhuluma umnumzana. Hayi, akula mntu ongazozazidakisa. Xa izindaba ezenesha nawonto ezanu-PF ngabahle bazithulele. Yiko kule botshani zonke lapha elizweni la wazikhulumele unasingene uThemba Mlisa ekhuluma ukuthi uzibani uzizani, yiko abakhulu bakhulu lelizweni khonapha ebotshani. IZANU-PF yedlele le botshani, abanye babathatha ku-ZBC ngale sathona vele lamabhrugu asesemadolweni, kuyaziwa kuserekhodini. Ngazama ukuthi khona ibotshani zingebz yibo gcelinye ibotshani kuZANU-PF khona ngakhi. So abaningi bangikhona ngana labafazi esidlini kwaphana abantu abadala esiyakusiliswa, akunamanyana esayizi lawa yiZANU-PF ngabahle tulele isikhathi sabo sesikwabile, thina sisafuna ukusetshenziswa njengabantu abangafundanga.
Hayi, ngilusizi bengithe khona ngokugcina umbuzo wami. Hayi, siyaqhubekela phambili. Ngibona ungani umnumzana Malinga lapha laye usefuna nje laye ukuphendula.
Yeah, mina mphendula ngisithi mnewethu uthe usifonela ukuthi sikhulume ngama-election lawa khona. So ngizathatha isikhathi leso ukuthi hayi ngingalilo lo mnewethu weMTCT kodwa ngicela abantu ama electoral voters abantu bonke abazijestayo ukuthi thina kuzana PF siyacela ama voteni lonke lisukume ngobuningi mhla ka 10 June abantu bezana PF bengene ehofisini yikho kuphela ngicelayo ngiyabonga kumnewethu weMTCT ngiyabonga kulawe osifanele ukuhlelo lokuthi abantu besilale ngiyabonga kakhulu
hayi lati siyabonga ngiloke ngumnumzana Imphlabayo Malinga ilunga ledalela Central Committee yebandla lezano PF ubexoxa endawonye lo councilor wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo oyisiphatha amandla sebandla leMTCT. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Kwezemidlalo abasekeli beqembu leHighlanders abahlala kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso yabasekeli beqembu ezaphathisa ngemali lokunye okunjalo. Sixoxelo Abel Khumalo omunye wabasunguleli inhlanganiso ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya inhlanganiso esiyenzile leyi ngeyama supporters eHighlanders akudiaspora especial ase South Africa. Qale lapha eSouth Africa sazoya nakwamanye amazwe abo Botswana.
Injongo yayo ngeyani?
Injongo yayo ngeyokuthi sihlanganise abantu abangama business people nabo bonke nje ama supporters eIslanders sifuna ukuthi sincedisa kanjani iqembu lethu elingathi selisiye ehlathini ngoba alinamali alinama players aright. So ukuze babe nama players aright kufanele sibaxhase entweni ezinjengemali. So sikhuluma nama business people abakithi ukuthi bangasisiza bancedise iqembu lethu leli. Sizovula le shop lapho eGoli ezobe ithengisa zonke nje into zeIslanders. So ukuvula leli qembu kuzophathisa iclub hayi thina iclub kakhulu.
Ya ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana umnumzana Jinga Dube uza khona ngapho eSouth Africa ukuthi athengele iqembu leHighlanders ibhasi.
Unjinga akathengi ibhasi uzobhadala imali ejuti yiyadizishoda. Sihleli phansi nje ama supporters lapha eSouth Africa sathola ukuthi imali efuneka ifika 100,000 rand. So yena ngokuyithanda kwakhe iqembu wasesithi uzosiza ayikhiphe leyo mali iyeclear lapha neboard.
Lo ke ngu-Abel Khumalo umsekeli weqembu leHighlanders obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Senator Sthembile Mlotshwa weMatopo obeledili elikhulu lamuhla khona le eMatopo ethakazelela iminyaka engu-50 njalo esethula idlalade lakhe elithi umntanami lo. Ye usengumculi uMamlotshwa.
Ingoma kakhulu kakhulu ngeze izixwayiso zonke zezithupha engizikhiphileyo ziyisixwayiso ezinye ziyancoma nezokuncoma.
Isixwayiso lapho lixwayisa ngani?
Ingoma yokuqala ithi umntanami lo. Nami lo ngayibhala ngibhala ngibona umntana nami ukuzimisela kwakhe njengoba ngile mntana oyedwa inkazana izibono sezimisela ukuyakwenda. Ngase ngibhale ukuthi umntana nami lo ngikhangela ukuzimisela kwakhe, ngikhuluma ngokukhula kwakhe, ngikhuluma ngokufuna ukuthi ngifise ukuthi aphatheke njani nxa umuntu emthethe ngoba eligugu lami. Kodwa-ke wonke umama oyizwayo angayithatha ngayisebenzise emntwaneni wakhe. Then enye ithi iqalani likhule igqwayisa abantwana. Nxa ngikhangele yami indlela ukuthi angisazizange ithuba lokuthi ngifunde ngifike lapho engifuna khona, ngenxa yokuthi ngaba nomntwana ngiqede form 4. Angisazizange ukuthi ngizize ukuthi ngifunde ngesikhathi. Se sengihamba ngifunda ngambidana, nihlanganisa lo mende lemfundo. Kunzima, kufanisande ukuthi uqale uzinikele ufunde uqede. Ukhulu uqede uze ukwanye uzibe lento nazo ukwane zakho ukuthi ukhona ukuqalisa le izixwayiso ezikhona khona apha eRobben. Eyinye ngeHighlander. Highlander isimangaliso. Ngubani leqembu elingalamnikazi elingelo muntu wonke leyo nyazi ukuthi abantu yayile ndaba azayithanda okuyokumangalisayo. Kuthi mangaliso ngoba vele abazange babekwazi ukuthi ingoma le isetshaleyo mntanami yasasiyele emtadeni omntanami ngayihlabele emtadeni omntanami. Kwayethuka sile abakoba abazali ukuthi hawu athi uma mazali akahlabele hlabelele imkhwenyana ye so ngacima khonapho nje babayihlabele nye ngakule mdlalo bathi hhayi ise ngoma yethu iyengokolosawundi njengxeyingoba eyodwa. Ngifuna ngoba yini ukuthi ngisizwe ngiyapheka ngibeke ingoma le kanti ke ngiyani yaro lokho ke eka ngicela ukuthi kayiphume ngoba sengile sisi ngithi siye ngisaka 12 March ngasela ukuthi hayi no ukuba surprise ukuthi ayithi siya mayi mahara sibuya lokunye ningakwazi yena zanga ukuthi ngiyenze policy uphela ngiyakhangela nya ngisawula isisi zonke nje ebantwini.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Sthembile Mlotshwa yena osengumculi. Sizaqhubeka njalo ngalolu daba kusasa. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibongeke uSthandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwabo mama ezindaba zabesifazane. Lapho ke uSthembile Mlotshwa ubecula lo Jazz Marabini. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela sonto elichukela. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kungeviki ezayo. Lilala.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.